daba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mathathu kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
uhlupho lwemali kayisihlohlipho ezibhapha. Uhlupho olukhona yikuthi akulamisebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamali.
Abanye bathi imali entsha emenyezelwe izolo nguhulumende kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazibedini khona lapha, ungabe kusemakhando khona lapha, abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile, ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khona lapha emakhaya khonapha emadolobheni.
Abantu abaningi bavikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi abagoqela usomabhizimusi kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe bathi inyathelo likahulumende lokuletha imali entsha kalisoze liqede ukuswelakala kwemali nxa kungalungisiswanga impande zokubhidlika komnotho. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutsika, wazise izolo ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha kumaviki amabili alandelayo emizameni yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Imali le izaba ngama $2, ama $5 kanye leyamatshe. Uthe imali le izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona. UMangutsika wengeze wathi ibhanga lakhe liza kwethula enye njalo imali elesilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Uthe njalo abantu sebeza kwenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga. Kusithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Bedniko Bebe ngalolu daba.
Bakithi engingakutsho kubalaleli ukuthi uhlupho lwemali kayisilohlupho ezibhapha. Uhlupho olukhona yikuthi akulamisebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamasha. Iyenelisa ukuthi intengo yamafutha i-fuel ibe yintengo ebambekayo kube yintengo ephansi. Iyenelisa ukuthi intengo yezesa ibe yintengo ebuya iphansi kube yintengo ebambekayo. Iyenelisa ukuthi zonke izinto esingabe sizidinga ezivela ngaphandle kwamanye amazwe ezenza ukuthi umkhonomo welizwe uthuthuke uye phambili sizithole nemali ebambekayo. As long as lokhu singaproduce lutho ngesilungu, ukuthi kusingenzi lutho esilukhiphayo elizweni sikusa ngaphandle kwamanye amazwe, akulanto esingayenza. Singafaka le imali kusasa, sikhiphe le isifake le kusasa, kodwa kuzaba nzima ukuthi khona senze imali ezakwenza ukuthi umkhonomi kumbe ngithi ezomnotho welizwe zibe yinto engenza ukuthi abantu bezibathi baphile kahle. Okwesibili, nxa umkhonomi siqondile, okuqakatheke kakhulu nxa kuwukuthi sesikhipha izinto esiziyenza lapha eZimbabwe sizisa kwamanye amazwe, abantwabethu esibahambisa emayunivesithi, lalabo ababefeyile emayunivesithi, lalabo ababefeyile ezikolo, bazabe sebethola umsebenzi. Xa sebethole umsebenzi kuyethula ubunzima babazali, ngoba abazali yibo asebekhangela labo bantwana. Abanye baze bacine bethatha, nxa sebethethe bacine bebhatalelwa ngabazali baze babhatalele labantwana ababazalayo.
Nxa sebeyifakile le imali kumnotho welizwe, yona iza kwehlula ngani ukuthi incedise?
Ibhondi nothi evele ikhona kathesi iyadivalwa, ngezinye indlela iyawa amandla, iwa amandla nsuku zonke. lei ekhona iza kumisa yini kuwa kwamandla kwemali yethu. Ayisoze imise. Layo izabe idliwa yibuwa kwamandla kwemali yethu xa siyiqathanisa nemali ye-America. So ngesindlela akulanto ezatshintsha, okusalayo nje kuphela ukuthi abantu kuzabe sokulula ukuthi iwe ngamandla ngoba wonke umuntu yabe selayo ukuthi layo ayethenga idola le-America. Ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu abaningi kabasafaki imali zabo emabhanga. Bengafaki nje emabhanga benziwa ukuthi akusela interest njengakudala ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga uzabe uthola interest ebank. Abantu vele kabasela confidence lani lamabhanga ukufaka imali ebhanga ngoba bayesaba ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga izafika idliwa. So abantu abaningi sebegcina imali zabo ngizizi imali zakwamanye amazwe. Okuthola imali abengayisebenzisi uyahamba eyitshintsha kumbe uyitshintsha ebhenki ngoba kade sungakwanisa uyitshintsha ebhenki kumbe uyitshintsha esitaladeni kumbe esitaladeni. Usuthatha imali yakho uyigcina lapho ubone ngani khona ukhululekile khona ukuyigcina. So angiboni ukuthi kule nto ezatshintsha ngalokhu okwenzakeleyo okwakathesi.
Yena uhulumende uyabe ebekelani inhlelo ezinje nekwazi ukuthi azisoze zisebenze. Ubone ngani injongo kuyini?
Ngabe kuthiwa uhulumende ufaka inhlelo ezisebenzayo ngabe kuthiwa asikho emumeni welizwe esiyilo lona kathesi. Okwenza ukuthi sibe semumeni omunye onje so kwenziwa ukuthi uhulumende ube lokho eletha inhlelo ezingancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngolunye lohlelo olungancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Umnumzana Bednigo Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inani labantu abalahlekelwa impilo ngenxa yokungabi khona kwabodokotela ezibhedlela ngoba bekhalale umsebenzi libikwa liqansa. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini besithi kabalamali yokugada amabhasi lemijova ngoba iholo labo lilincane kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla obesemfeni elokitshini leBarber Fields izolo ntambama.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazilejini khonalapha ungabe kusemakhaya kumbe khonalapha abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khonalapha emakhaya khonapha emadorobheni yofind that ukuthi almost every week liyahamba liyegcina umuntu. Njalo abantu sebegcina nzima le ndawo zokugcinela abantu kazisekho. Njalo kugcina nzima kenjalo kunzima ukuthi umuntu ethwale imizimbo yabantu kuthi khonayo sokufiwe isidumbu seligcine ekhaya ngokuqansa futhi kwezinto ama-transport yona lawo. So kulobunzima kakhulu.
Manje ezililweni lapho kuhamba njani khona kungela getsi kungela amanzi?
Bathwala nzima singakakhulumi ngokokudla kuphela. Ukuthi kuphekwe yona itiye nje kuphela. Amanzi kawakho sokuphilwa ngenkuni. Uthi kumele lidinga inkuni. Kungcono inkuni liza kanjena kumbe kungathi laphelaphe likhangele khona ifishi lahle ezizilala kusesigalelwa kuphela liyetheke libase liyetheka. Okunzima sikile amanzi katholakali bavala amanzi. So ukuthi kucina ukuthi uvele akulanto ebambekayo lapha ekhaya lapha. Sokunobubi obukhulu ukuthi le mikhuhlane yona leyo senimajini endaweni ezezikolo senimajini endaweni zona lezo zilamakliniki njalo. Ukuthi impilo ethilwa khonapha ithilwa njani. Kulobunzima obukhona kuyo.
Lapho endaweni okufihlwa khona abantu emangcwabeni sizwa kuthiwa lakho sokuyisiminye eminye. Usuke wabona yini ukuthi kuhamba njani?
Hayi, isiminye eminye isiphila sivile sona leso. Njalo phela akathesi sokuphothile ngenxa lani ligcina wena umuntu labe limithezu kokumzinda yabanye abantu phezu kwamangcwabo abanye abantu. Kuthi kunjalo nje khona lapho eceleni kwenu khona lapho kuyabe kunabanye laphana kulabanye abacaba abangcwatshwa lapha lapha kulabanye abangcwabo babo lapha ma-church lani lani uyaqala ngebhizi sibili kungcwatshwa abantu of which kuyenzakala ukuthi khona izizumbu eziyangengena endaweni yona leyo ngelanga kose zingafika 30-40 ngelanga akhona ngezizi.
Kahle kahle lokhu kubangelwa yiwo yini umumo lo osezibhedlela ukungela bodokotela lemithi kumbe vele abantu bese besifa ngobuningi?
Lapha mbona ngathi kungezelelwa yibo bona labo dokotela kanti abantu abaselatshwa phela unensi kambe uzakwelaphani ngaphandle ukuthi kutshenga ngamaphilisi ekuhamba ikhandi ithini kanti kufuna zona iy'ngithi zakhona lezi odokotela abathi ukuthi awumkhuhlane lo umkhuhlane othile sebebhala-ke phansi sowuphiwa ikhosi yamaphilisi angikhona ukuthi khona uzakwelatshwa njani kumbe umuntu uphiwa umbheda sengalala khona ngale bebemkhangela amanesi kodwa ngakulani into abangayenzi. So-ke umkhuhlane ukufa izifa lezi sezingezelelwa kakhulu ngamadokotela thina sesicabangele ukuthi hhayi vele into abayifundele yona le ukuthi bebulala abantu besengazani ba-strike kanti imali le abayifunayo yona le anti abayifuna kuhulumende atsho ebantwini ungabeyifuna ebantwini ngabatho ukuthi khona ukuze welatshe buya uphethe okungaka hhayi khona ukuthi khona be-strikele abantu abantu bayafa phela ibababalandayo ukuthi khona beza basiza ngemfundo zabo befunile njalo. So-ke kathesi mina mbona ngazani odokotela iba bangezelelayo.
Umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabafundi abenza u-Form 6 eGebhuza Secondary School eWange abafunyanwe bele phepha lomhloliso we-economics. Lanxa nje leli phepha belingakalotshwa njalo labanye abafundi bengakabi lalo. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com yona ithi intengo yamafutha epetrolo isikhwelile yaya ku-$16.75 ilitha ngayinye kwathi idizili yona ikhwele yaya ku-$17.47. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lina bogogo labokhulu bezanu-PF alike liye esikolweni liyengena ama-90 sikhulu lifunde lithi masanction masanction alikwazi igama elithi sanction lichona kanti lina mali kulala abantu liyabelicabangana mali bopha abantu mahlana liyabelicabangana mali tshontshi mali liluthi mali yonke elizwe liyabelicabangana liyabelicabanga ukuthi khona ilizwe liyaba njani abantu libaqedile elizweni izenzo zenu bantu bezanu-PF zini wogogo labokhulu seligugile umnankagwa ubona sengathi uzwenzala abantwana bezimbabwe umbona nje vele ukuthi umnankagwa isikhohlakali ngihlezi ngitshela ngithi umnankagwa is the first person o-corrupt nguye umuntu ucorrupt ukudlula bonke abantu bonke elizweni umuntu lo uhambe indlela ende lo mgabe angeke abantu bakhitha tshintshe umnankagwa ngeke atshintshe loba nawo amasanctioni angakhutshwa umnankagwa ngeke atshintshe lindlela kade iphila lo mgabe into ubusuku lolu olwenza ebantwini vele angeke aluguqule njalo angeke alutshintshe jokqala ngeke batshintshe lapo inyoka angeke imile inyawo inyoka iyahlala iyinyoka umnankagwa inyoka inyoka angeke imile inyawo lo muntu vele selokhu wabulala abantu la manje lokhu eqhubeka ngayo le ndlela kamnankagwa ekamgabe yindlela ayisebenzisayo vele ukubusa ilizwe kumbe bazwa kuthiwa ilizwe libuswa ngokubulala abantu ngendlela abayenzayo bona asokubusa ilizwe vele lokhu okwabo vele asokubusa ilizwe yikwehluleka ilizwe sebelibusa nje ngokubulala abantu kuphela.
Sanibonani salabani basakazi abahleli njani kustudio 7. Hayi lathi siyaphila. Ngu-Aaron Lobi Ndebele Sibongo ngizalwa etsholotsho eChefuni. Ngithi mhlawumbe nami ngike ngidlulise nje kwamamlayezo ngangike ngacela basekuqaleni ukuthi njengoba lisisakazela indaba ezimnandi kangaka nathi siyadinga ukuthi nihambele kithi kwa chefunye lisesa lisiyaphansi kokudikile ibhubhude mbamba zindawo ezidinga ukuthi ngabe mhlambe ke ngiyahambela khona nikhulume labantu bezigaba zona ziyana kithi sike sizwe ukuthi bona inhlupho abanitshela zona masingapha zinjani waba ngezwa nje ukuthi lihambele eceleni khonapho jike libe lize kokohange lijike liye emkhayi apha kithi nje hhayi aliulubhadi besicela nje nathi ukuthi mhlambe ke sakazi bebebaningi ndibaposte khona ngabe behlalela zezindaweni zakhithi singajabula kakhulu. Ngiyabonga.
Salibonani baphathi bohlelo lwe-Studio 7 ngani lonke balaleli. Mina engikhulumayo ngu-Rafael Mavela Ncube. Siyayizwa izihloko zendaba zalamhlanje ezigoqela ukukhalala kwamadokotela omsebenzi, ukuyithulwa kwemali entsha libhanga lesizwe leZimbabwe, nokuphila kwabafana namankazana abasakhulayo elizweni elilomnotho okhudekayo kanje. Ukwethulwa kwemali entsha sokuvele kuyinhlala yenza elizweni leli, sokuhlezi kuyethulwa imali entsha kuphela. Every time bengabona imali abayiphetheyo isingani kayisasebenzi kuhle, sengizama ukufaka ukutsha ukuthi mhlawumbe kungaba yini indlela yokuguqula izinto elizweni. Kanti-ke akakudingeki ukulungiswa imali entsha, kudingiswa ukulungiswa indlela yomnotho ngokwayo. Kuvulwa ama-companies amatsha, kuvulwa ama-companies azasebenza ehulumende, koqe imali layo ibe nebhalansi. Amadokotela abaqondile nxa besala njalo umsebenzi ngoba imali eholwayo ivele kayisathini. Imali ye-RTG kayithengi ibhondi, siyomali esebenzayo ke. Abatsha khona kasikhulumi ngabo ngoba sebetshona behlize emabhrijini lapha.
Bona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, ngibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngisejobeki okwamanje, kodwa ekhaya kusejolojobo sibona. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yamasankshini, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo betoyitoyela amasankshini, kungani abantu uma betoyitoya betoyitoyela amalungelo wabo? Ukuthi hhayi, bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele, bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona iZANU-PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu, kunokuthi kucindezele nje abantu ukuthi kuthiwe hhayi America yona ayihoxise amasankshini? Nami ngiyafuna impela amasankshini ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usabe, no man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi zizamkhefa ingcele ngcele, o mhlawumbe bona bayenza ukuncengisinkwa. Ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo, ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxoshwa. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into ezanu-PF i-right. Obaba umnankakho aba-right, obaba umnankakho abakazi bebulale muntu, kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Google. Ngize nginamahloni nabo ukuthi okuthiwe lo baba ngakithi le etholojo, I think lo muntu lona original yena ungale la kuzalwa khona umnankakho. Ukuthi ngetholosho wetholosho ngegama, kunamuntu wasetholosho okhuluma nje ngogawula.
Studio 7, ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Ngikhuluma noThebe lapha eGoli, kodwa ngokuhlala ngidlalela ekhaya. Kudala mani ngifaka ama-audio lami, angiweze dlala emsakazweni, angazi ukuthi mhlawumbe liwabona. Ya, into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngezani ne-MDC. Isikhathi le ngakho lokho, ama-elections sizadlula kudala, sizadlula kudala kuma-elections. Ake libalethi lapha Studio 7 bake basichazele ukuthi kumasikhotshiwe zabo nakumawadi wabasebenzini, isinawo 3 years of so uvoti or 2 years angazi, akunanto abayenza la bantu, babhizi nje ngento ezingafuni i-development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la, especially nasemakhaya, bake bakhuma ukubambeka abakwenzile.
La labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Likhumbule ukuba nanxali rekhoda libe sendaweni ethuliyo ukuze liphume kuhle njalo lenyuse iphimbo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakwele Lebanon umnumzana Saad al-Hariri wehlile embusweni izolo kulandela ukutshengisela kukazulu wakulelo lizwe okwamaviki amabili esola umbuso wakhe. Ukutshengisela kwabantu bakwele Chile besola uhulumende kuqhubekele phambili izolo lanxa umongameli walelo lizwe ethembise ukukhetha abaphathintambo bakhe abatsha. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uchothozwe ngabantu abaningi abagoqela abebandla lakhe izolo ngemva kokuhlambaza owesilisa osebenza esikoleni sakhe seWhite House umnumzana Alexander Vindman phezu kobufakazi abethule ephalamende kukomiti ephenya amacala etheswa yena uTrump. Umnumzana Vindman utshele ikomiti le ukuthi wezwa uTrump esethusela umongameli wakwele Ukraine esithi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe ele Ukraine belingasoze libelisa luthola uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. Phansi komthetho lokhu kulicala. Yikho nje abebandla eliphikisayo elamademokrats bephenya lolu daba ngenjongo yokususa uTrump embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana uNkomo, nxa sikhuluma ngempambaniso kumbe ukuphazamisa kwabantu abanjengabakhokheli njengabomnumzana uTrump, kunzima ukuthi kuthiwe umuntu omdala emdala njalo phinde abe ngumkhokheli mbe kuthiwe ulamanga mbe kuthiwe uphambanisile mbe kuthiwe uvoxile mbe kuthiwe uyehluleka. Kuyahlonitshwa, kodwa okukaTrump ngibona ngathi abantu sebehloniphe kwaze kwedlulisa, sekwedlulisa amalawulo, sekufike ezingeni leliyane lokuthi bathi hayi into mdala sesikhathele. Ngibona ngathi lokho kwenziwe ngumnumzana lwana ukwenze ngoba sebekhathele ngendlela umnumzana uTrump enza ngakhona. Useyehlulekile, ulamanga kakhulu.
Kulocwaningo oluke lwenziwa kumaviki amabili edluleyo oluveze ukuthi uZulu weMelika ngobunengi uthi umongameli Trump kumele ayimpeachwe asuswe embusweni. Uthini ngalokho?
Umbona ngathi kufanele ukuthi akulalele lokho umnumzana uTrump njalo labanye nje bonke abakuhulumende engibalisa lalabo ngoba uhulumende phela unengxenye ezindlila ngithi ngibona ngathi lalabo akakungxenye yakhe sebekubonile manje ukuthi hayi uyehluleka akabavume ukuthi umnumzana Trump hayi useyehlulekile noma nje isikhathi sombuso wakhe singakafiki ukuthi siphele bese kudingwa omunye. Ngibona ngathi kulungile kakhulu sibili ukuthi nxa kuyikuthi ngabe kufanele ukuthi kayehliswe esikhundleni noma kuyangisa kayehliswe sibili ngoba useyehlulekile. Ungananzelela mnumzana uNkomo ngempelaviki lapha kuye kwaba khona umdlalo ukhona ngaphana siye sabona nje abantu akade besemdlalweni bekungaso uthano wepolitiki noma into eziseduze lepolitiki kodwa umdlalo nje ukukholisisana kodwa abantu bagcina sebekhuluma kakubi ukuthi akavalelwe lock him up khonokhana kuyatshengisela ukuthi hayi sebekhathela abantu lalabade bekholwa kuye hayi sebekubonile ukuthi hayi lo mnumzana kade bekholwa kuye mnumzana kade bemthemba akathembakalanga ugulu vanyana ulamanga ngakho ngibona ngathi mina le imizamo ekhona ukuthi hayi akaka athonisiswa kakhulu esikhundleni athonisiswa ukukhangele besindlela eza ngayo, ngibona ngathi indlela elunge kakhulu ngoba lokhu kulungele ilizwe le asisakhangeli yena njengomnumzane, sosikhangeleke ilizwe leli alibusa nxa engekeno ephazama kangaka. Abanye amazwe athini kusasa imelika izabonakala njengelizwe elingamanga kahle ngendaba lezi esizizayo ngesilungu sithi idemokhrasi. Kavumele phela leyo demokhrasi abahamba umhlaba wonke besithi bona yibo ama-leaders edemokhrasi, abantu nxa bekhuluma kabavumele kabazwakale iy'nkulumo zabo lemsolo zabo abasola ngazo umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ababukeleyo kuFacebook silikhohlwanga, siyalibonga uGcani kodwa Msakazi. Musa Mazivuko, wena uthi ngane zakwethu livuka njani kundawo zonke. Sibonge lesindaba elisethulela zona ekuseni. Uyaphinda uNyoni laphana uDavidson uthi yena maZimbabwe kasiphaphameni ebuthongweni. Kudala kwasa, this government must pack and go. Kethu Encube uthi yena amavuko Msakazi, ngibuka ngiseSoweto eMzansi. Siyabonga ngokusivula amehlo. Na uMangutsha udlala ngesikhathi as long kulama sanctions. Noma Gugu Ntombi Ngwenya uthena salibona lonke uGamo Chirai uthena livuka njani Msakazi. Josepha Nyathi umdloli odlula abanye uthiniki wena laphana. Uthi yena uNyathi salibonani uMangutsha uyadlala lebandla labo leZanu PF. No country will ever be better kwi-economy uma singaproduce lutho. Thandeka Gabula uthi wena labantu badlala ama-tricks akudala sikhathele. Siyabonga liqhubeke lithumela imibiko yenu imlayezo yenu khonapha kuFacebook. Ingoma yabafana be Cholocho Great Sounds, ingoma isihle phune kudlalatela bo Elicha. Besigqibela ke izindaba zethu zekuseni, singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Abanye bathi imali entsha emenyezelwe nguhulumende izolo kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho. Abantu abaningi babikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo ngowafasti 7. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngowafasti 6. Oliver Lelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana wamatukanduna. Bitone guke.